Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande ubesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukele emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Thafumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo eMavuku watholakala egongodiwe efile izolo.
Ayisiyonto esingathi intsha, kodwa umbuzo ukuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani. Kabakwazi ukubana uParents Siri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje.
Inhlanganiso ephathisa ibandla lezanu-PFA FAS ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwama-by-elections oluzayo ngenyanga ezayo.
Kuma-by-election lawo esiwabonayo esiwajayeleleyo amhlaka-9 sikhona thina njenge-FAS ku-ground siyakampeyina njengesasikwenza kuma-harmonized election.
Iqembu lomculi wembube elonobuntu abazakala ngokuthi bobabes bembube lithi selilubhekise eCanada le-Ontario lisuka eMelika lapho eselihlabele endaweni ezithiyeneyo.
Hayi, asingatshitshi lutho. Lokho esihlabela umculo wembube, sihlabele amasiko wethu, i-traditional music yethu, lokho kunjalo, still inspired by our Ndebele traditional music.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Thafumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo elokitshini leMavuku watholakala egongodiwe efile izolo. UMasaya uthunjwe lomunye njalo umsekeli we-CCC ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende yama-CIO bencedisana labasekeli bebandla leZANU-PF. I-CCC ithi abathumbe ababili laba bebesebenzisa imota yelunga leZANU-PF umnumzana Scott Sakupwanya, yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona kumakhalekhukhwini. UMasaya uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections kulandela ukuxotshiswa kwelunga le-CCC edalele ephalamende umnumzana Fabian, kufa hawutizwi edale lephalamende ngumnumzana Singezo Chabangu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ufakazile ukuthi kulesidumbu esidojiweyo ngamapholisa eHarare, kodwa akatshongo ukuthi ngesikabani. Kunsukwana ezedluleyo kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC elimela abatsha edalele ephalamende umnumzana Dakutswa Ngadziwore, ngabantu ababehlome ngembhobho ohlobo lwe-AK-47, watholakala echayiwe njalo elimele kakubi. Lanamuhla lokhu akulabantu asebebotshiwe phezu kwesehlakalo lesi, lanxa nje abathumbi bakhe bebikwa besazakala njalo babonakala kumfanekiso kamabonakude. Nyakenye kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngowesilisa olilunga leZANU-PF wayatholakala laye efile. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa kodwa kumangalisi ngoba ilizwe lethu iminyaka le ngo-43 esikuyo, akula muntu ophephileyo ngaphansi kwebandla eliphethe umbuso. So ayisiyonto esingathi intsha, kodwa umbuzo ukuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani. Kabakwazi ukubana uParents Siri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje. Lo mgabe inkosi yabo eyayincedisa ukubulala abantu layo yafa.
Ubona kulabantu abazabotshwa yini phezu kwalesi sehlakalo fuzwayo ngoba sesiboneka nengi kuthunjwa amalunga e-CCC kodwa kungela muntu obotshwayo uzakhumbula utakudzwa ngaziwore olilunga ledale lephalamende laye uthunje ngabantu ababehlome ngama-AK-47 ababonakalayo kunsukwana ezedluleyo kodwa lanamhla lokhu akula osebotshiwe
kungazayo kwamangalisa uma bengabotshwanga ngoba ungakhangela kumnyaka ophelileyo kwabulawa umama lo owesosberry kuthiwa ngumoblessing ali abambulalayo akukwazwakali lanamhlanje ukuthi kwenzakeleni kodwa siyakwazi ukuthi kulobaba lowo ode ngummeli we-St. Mary's uJob Sikhala owayemela loo mama osejele so kaningi-ningi kuleli uma ungabulala umuntu webandla eliphikisayo ungahlala ungabotshwanga sile mbali yakho lokho kodwa kuhlukuluzwe abangalacala so kungazake kwamangalisa lakathesi ukubana efile lo obuleweyo kuhlukuluze izihlobo zakhe kuhlukuluze amakomrade akhe ngoba abaphethe umbuso ukubulala nje kwabantu abaphikisayo asiyonto emangalisayo lamapholisi ukuthi protecte abantu kusukela ngo-80 kuzofika lamhlanje abantu abalombono ohlukeneyo labaphethe amandla kabaphephanga kuleli
Inhlanganiso ezifana lesadaki le-African Union zona kukhona yini ezingakwenza phezu kwesimo seZimbabwe lesi?
Kulusizi ukubana okhokhela ayibandla eliphikisayo akaphakami ukubana ebe njengenkukhu esingamela amatsiyane ayo. Abantu bakhe bayaxotshwa eparlamenti uyabe sithi god is in it abantu bakhe bayabulawa uyabe sithi god is in it akula mzali ophila njalo bekufanele ukuthi ehambe lobufakazi bona lobo ekhulumisana lesadaki ayekhuluma le-AU ayekhuluma le-UN ahlangane lezingatsha ezimele amalungelo oluntu ama-Human Rights Commission akhona khona lapha lako-AU, UN, etc. etc. ethula udaba lokuhlukunyezwa lokwephula kwelungelo labantu lokubulawa kwabantu izigebenga lezi kodwa yabe thule kakukhanye lokuthi kwenzakalani yikho kulusizi.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibheju likaZulu. Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Farai Marapira uthi abalani lokwenza kokuthunjwa kukaMasaya. Inhlanganiso ephathisa ibandla leZANU PF AF Forever Associates Zimbabwe kumbe FAZ ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwama-by-elections oluzayo. Ngempela sonto abavoti esigabeni seGood West bethesele inhlanganiso icala lekwethusela abalandeli bebandla le-CCC ngokumaphandle kwalapho obekuvotelwa khona. Ukhetho luzenziwa ezigabeni ezilandelayo: Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpopoma Mzilikazi, Lenketa. Umkhokheli weFAZ umnumzana Kudakwashe Munsaka utshele Studio 7 ukuthi baza kuba bephathisa ibandla leZANU PF kukhetho lolu oluzenziwa mhla ziku-9 ngenyanga ezayo.
Njengenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe Trust FAZ sikhona ukuncedisa iZANU PF kuma-elections wonke eyabe iwangena iZANU PF engaba ngama-harmonized election kumbe ibe ngama-by-election sebe sikhona ukuncedisa iZANU PF njengomntana weZANU PF i-affiliate yeZANU PF ngakho-ke kuma-by-election lawo esiwabonayo esiwakhangeleleyo amhlaka 9 sikhona thina njenge-FAZ ku-ground siyakampena njengase asikwenza kuma by election kuma harmonized election. Ngikhuluma nje mina njengomkhokheli ohlanganiswe eFas ngise Beitbridge West lapho esikhankasa khona kuma labantu ukubana ebhotele iZanu PF ebhotele iComrade Zusani ukubana ewine. Sisuka khona lapho sahamba yonke ama constituents ale by election sihamba kutaza ama members aweFas ukubana besebenze gadalala ukukampeni ukukhuluma labantu lokuncenga abantu ukubana iZanu PF iwine. So ngamafitshane inhlanganiso eForever Citizens Zimbabwe FAZ ayindawo ikhona ukuthi incedise iZanu PF kathesi lasesikhathini esibuyayo. Ngiyabona
sike sezwa esikhathini esedluleyo nangempela sonto nje yona le edluleyo kuthiwa khona abanye bebesethuswa ngamalunga eFAZ kade bemiphandle kwalapho kuvotelwa khona bethatha imininingwana yabo. Lithini lina ngalokho?
Asila thina inhlanganiso yethu ethu sila umuntu. Abantu nxa bemile kuma-polling station kuyenzwa ngamaphathi wonke. Even yona i-opposition iyabe ilabantu laba bezimele. Indaba ligijima ukuthi libambe abefazi kuphela ukuthi bameleleni. Akunamuntu ethuswayo kuyabe kuyukudinga amavoti kuyenzakala ke lokho. Awuqaliseli even khonapha eZimbabwe. La khona ngapho elikhona abantu bayama nge-voting day othiwa ngesilungu go-get a voter. EGoli bakwenza babe bemile bedinga abantu esingathi ngama-final touches.
Hello ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka umholi wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe kumbe ifaza. Uba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amapholisa ebanket achaya abulala isibotshwa esasifakwe insimbi uDavid Kanyenze. Leli phephandaba lithi ngemva kwalesi sihluku amapholisa la athatha isidumbu sikaKanyenze bayasisa emotsha yeChinoyi engasebenziyo lapho esahlala khona saze sawonakala. Iphephandaba lobulembu elesite zw.com lilodaba lokuthi idolobho lakobulawayo selizaphelelwa ngamanzi ngoba asisele awangeke enelise inyanga eziyisithupha ezilandelayo nxa izulu lingananga ngemfanelo. Leli phephandaba lithi lokhu kwethulwe emhlanganweni ngukansila Mpumelelo Moyo othi yena kumele idolobho lidinge ezinye indlela zokutholisa amanzi izakhamizi zaleli dolobho. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Teacher Seven, kanjani injani masenga kobulawa iphumule emadonkini ngilapha eGoli iProgressive Zimbabwe Foundation organization esebenza ngokusemthethweni iregistered iseSouth Africa ngamayouth aseZimbabwe asebegadile ngombuso wezandla sebehlangene babona kungcono ukuthi bekhulume ngazwilinye. So nawe ma ufisa ukujoyina ngizokukhomenta ngayo kufacebook page ye-VOA Ndebele asihlangane khona lapha bazokujoyina. Kuna ama t-shirt 150, kuna ama quality 100 randa. Njalo la ma branch from Johannesburg, Pretoria, Eastern Cape la kwezinda. Ziningi inhlelo ezizwayo laphana. Sukumeni bantu bakithi sibambisane. Isimo sibi. Bathi umuntu anongakhali ufele embelekweni. Idudula sukuba yakhuluma. Manje iSouth African government iyabazi, iyabalalela. So lathi kumele siyelungisele ethilizwe. Silungisele ikusasa labantu bethu. Ngiyabonga.
Studio 7 angibingelele kubasaka singakubalalela. Mina nginesimanga ngalowo muntu akamnangagwa lo sengezo Shabang othina ulungisa isizwe samaNdebele. Uzosilungisa kanjani isizwe samaNdebele evelena engumntwana wombulali owabulala amaNdebele? Sesikwazi mhlophe lokhu ukuthi uShabang uyisibongo sakwamalume leso sisebenzisa ngoba ezalwa nguMavis Shabang. Akayeke ukusenzela lo msangano wakhe lo owenzayo ukuthi ufuna ukusifisela kwiZanu PF. singafuni asifuni izani izani ngekayise hayi thina akala ahambe kuyise lo wasibulalela ihlobo ngiyabona
Studio 7 livuka njalo okhuluma ngolimkani wesiganda ko 9 besicela lidlulisele umlayezo kumnangagwa lindlulisele umlayezo wamkhathi manje uzwa njani abantu beSouth Africa mabe sithuka kanje besithi thina sigezi sinduka amakhwapha kunguye sibulalela ilizwe lakithi lirichi kakhulu linothile kodwa yena ngelokhu zeni yakhe ukhokheli bakhe bukhohlakele manje sesiyinhlekisa emphakathini phelekele sidlulisele umlayezo lalowo chabangwa kwamthengile manje sekuxoxisa amalungu e-CCC asazi bayophelelaphi kodwa one day
basakaza abahle Studio 7 hey livuka njani basakazi bethu hayi lethemba liright hayi siyabonga izindaba ezihle izindaba zeqiniso yingumluleko okhulumayo Studio 7 hawu kuzomunye ubaba lana ubaba wethu sekhaya lapha elithi nawo abantu abahlala la eGoli nje siyathuka nje kuphela hayi asithuki kukhona labo lalabo abathukayo noma bengabo abantu bebesekhaya bathuka hawu shem kodwa baba wethu sengazuphikisana nathi abantu basegoli uyabona ukuthi ekhaya isimo sinzima la eGoli sizozama nje ukuthi sithole amadlelo nyana aluhlaza noma singasingelalutho njengoba utsho ukuthi asilalutho sihleka lokuzovota kodwa siyazama khona okuncane ukuthola othukelanyana ubona omalaysha every month nje ama-trolley eqongile ezekhaya khona okuncane sikuthola siyaphosela isimo singabarayithi sizobuya ekhaya lathi sizohlala ekhaya sithande ukuhlala lapha egoli hhayi ukuthi thina silana egoli siyathuka or asilalutho asilalutho yebo ve but siyazama khona okuncane sikutholayo siphosele hhayi ukuthi mhlawumbe singabantu ababi songazositintela abantu basegoli laba e bathuka bakanje kanje ha kunjalo baba wami ngixolise khona lapho kodwa hayi eqinisweni sizozama nalo ukuthi sithole amadlelo aluhlaza sizame nathi ukuphosela abadala ekhaya hayi ukuthi mhlawumbe sibhekiwe kabo ukuthi thina basegoli asifuni ukuvota asifuni ukwenzana isimo bakithi ekhaya sizohlala siyenzeni siyabonga Studio 7
sanibonani Studio 7 nivukenzanayo nathi siyavuka hayi siyabonga ukuthi yona iZimbabwe ayilamapolisa amapolisa asebenzela izani sibeke nje sicaca ukuthi sisebenzela izani kungani abantu bengabandleke abalele bethumba i-PPC yabona ukuthi izani yiyo enezidingo phakathi izani uma ungabe ungathi ophezane nayo bacacisa umuntu yanyamalala yamvumbulo bambulala or bemithumbe bemphakela amajeseni imijeso bemphakha isilofo ize izani ayilunganga ayizi neqiniso yonke into yibebeka etafuleni bengafuni ukuthi beqhwadele umbuso bethathe izimbabwe benze yabo izimbabwe ngethu sonke esibele izimbabwe sicela kusihlonise intowalathi sibahlonise
yes alibonani bakithi ku-Studio 7 siyabingelela ebuseni khona lapha hhayi obaba ugawule mina angikwazi ukuthi umuntu ocabanga njani kahle hle angikwazi leso isandla sesithathu osivalayo mhlawumbe izimbabwe ingahluleka ukusibopha leso sandla sesithathu esiyisho esithumba abantu ha ugawule kathulele vala umlomo wakhe bakithi malume ugawule mpela nduze la yekona laphana ngisesandawana bakithi uba malume ugawule kayegelele into yokuloko eqamba amanga kanti ucabanga ukuthi bonke abantu bezimbabwe izilima yini abazabe lokho betshelwa into eqeya amanga njengazwakaliyo yena kuyizane ethumba abantu ya ucabanga ukuthi bengahluleka ukubamba leso sandla sesithathu into ukuthi isandla sesithathu leso ngesabo esabo kumpeni yifazi yabo leyo akayegelele lamanga lo
njani Studio 7 njani Studio 7 lonke nje yodungamire nkomo bonke nje abasakazi be-Studio 7 sithanda lonke ngingene edabeni kulalo baba abathi ngichabango lo ungicasula kabi uma esithi abantu besindebele nababulalwanga i-ZANU-PF abantu be-Korea babengasuka bezobulala abantu lapha without-i ibebezwe i-ZANU-PF i-ZANU-PF iyatrena laba abantu babuya bazosiqeda azubaba lo uyazi uma engakhuluma kanje sedule singamkhahlela thina singamkhahlela mpela singakhohlwa ukuthi umuntu omdala singamkhahlela kabuhlungu
Studio 7 ninjani balaleli labasakazi usibalukhulu okhulumayo ndiyabona le ndaba e-CCC hayi mina lokhu kuthiwa i-ZANU-PF yiyo lokhu ithumba abantu ngiyasola msi la bantu banemikhuba vele emdala esiyaziyo yibo abathumba nabodwa bebanga izikhundla ngoba vele bona abazange ngokulungisa ilizwe kwaze ngokubulala so manje masofaka umuntu abangamfuniyo bayathumbana bethi i-ZANU-PF i-CCC ayina order that's why ubona indawo zabo chabangu yonke into ye-CCC akusiphathi lokhu yana sikhuluma iqiniso bantu bakithi
singafuni ukuthroja kwabantu. I-ZANU-PF ayithinte ngisho into enzenzakala lapha. I-TCC ayina order, yibo abathumba abangani babo bebulala nakodwa le beqede bethi i-ZANU-PF. I-ZANU-PF kuphela efanele ithumele amaphoyisa ezama ukuthi ebadingi laba bantu, yiwo phela umsebenzi wabo okufanele ukuba bawenza. Kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu be-TCC bebodwa bebulalana ngoba vela kula order lokho akusiphathi lokho nje ungatshuna ukhuluma i-TCC yini khonoko. Into nje engalancedo leyani emoshela abantu isikhathi sawo. Singathi abantu mabavoteli ZANU-PF musi behlukane lakho lokhuya.
Studio 7 ninjani balaleli labasakazi, usiba lukhulu okhulumayo. Uyabona le ndaba e-TCC, hhayi mina lokhu kuthiwa i-ZANU-PF yiyo lokhu ithumba abantu, ngiyasola musi. La bantu banemikhuba vele emdala esiyaziyo, yibo abathumba nabodwa bebanga izikhundla ngoba vele bona abazange ukulungisa ilizwe kwaze ngokubulala. So manje maso kufaka umuntu abangamfuniyo bayathumbana bethi i-ZANU-PF. I-ZANU-PF kuphela efanele ithumele amaphoyisa ezama ukuthi ebadingi laba bantu, yiwo phela umsebenzi wabo okufanele ukuba bawenza. Kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu be-TCC bebodwa bebulalana ngoba vela kula order lokho akusiphathi lokho nje ungatshuna ukhuluma i-TCC yini khonoko. Into nje engalancedo leyani emoshela abantu isikhathi sawo. Singathi abantu mabavoteli i-ZANU-PF musi behlukane lakho lokhuya.
Ngoba lapha Studio 7 into eyenzakalayo lapha bantu beZimbabwe singababhizi ngoshabanga lokho sithi ushabanga umyekeleni athathe laba ba-TCC abahamba layo abayiziphofu ahambe labo khona ngalo abangazi lutho. Ngapha asibhilideni into ezakuma ime ngoba le nto lenziwe ngushabanga loyo singalokho sidideka ngayo It's going to take another 5 years. Is an okay for the same bush way. Never see business about into Gachaban. Let him go. Make an ahambe. Hambe, I want to work at our funai. Nasno sending up a very thing. Spoken was cleaning up. Movalendere very obvious. Very is going to take long time. In there is an okay where in Zaloki. Conapum now to be true to the city by Baba so valenting a lay. Is Katia Hamp. The one 5 years is going to is an okay for your footy, boost a foot. It is a little bit of a thing among our city.
Lawo ke bekungamazwi enu lena balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ekwezemelika uMongameli Joe Biden usecebise ele Israel ukuthi lingahlaseli izibhedlela zakwele Palestine kulandela imbiko ethi izigulane ezivalisa insane ezisanda kubelethwa zisuswe ezibhedlela ngoba amabutho akwele Israel esezigombolozele. Ezinye insane ezingenelanga amalanga okuzalwa zibikwa zigoqelwe emalenjini aluminium foil ngenxa yomqando. Amabutho eHamas abikwa esithi impilo ingamiswa okwamalanga okwamahlanu bazakhulula abantu abathunjwayo abangamachumi ayisikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Difa waJapi Pangodube.
Impi ye-Israel leHamas babukande ihlukile kakhulu kulazo zonke izimpi ngoba asingakhohlwa ukuthi iPalestine noma sithi iGaza indawo ababiza ngesikhiwa bathi is a besieged area, indawo egonjolozelwe lizwe lase-Israel noma ngithi eligonjolozelwe ngumbuso wase-Israel. So isigaba seGaza indawo ephakathi kwelizwe esiyindawo esiphakathi kwelizwe le-Israel. Kodwa ke asingakholi ukuthi indawo yonke leyana kungakafiki isikhathi sika 1946 kwakuyilizwe lasePalestine. Kodwa ke engikusho ukuthi ulwandle lwase ulwandle lukontrolwa ngabase-Israel ngapha emhlabathini kucontrola i-Israel. So yonke into engenayo endaweni yaseGaza kufanele ukuthi iqale i-reporta kufanele ukuthi ihlolwe ilizwe lase-Israel ukuthi ibonakale ukuthi iqondile yini. Ungakuthi zonke izinto abasebenzisayo noma yithi lesizwe yiHamas ukuthi bayenelise ukulwisana leIsrael izikhali abazithwala bengena behamba through ama tunnels abawagebha phansi ahamba ngaphansi komhlabathi azayivumbulukela phakathi kwesigaba saseGaza. You are sebenzisa ukuthi but so akusoze kube lula ukuthi ba transport imachinery enkulu benga transport nje izinto izikhali ezincane ezilalezi abangazisebenzisa kwesikhatshana kodwa ke asingakhohlwa njalo ukuthi Israel kuba lula kakhulu for yona ngoba yona ichaya la ngamabhomba ibhomba la injalo isebenzisa izindiza mchina okwenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthi i destroy indawo eningi ngoba bona bayaphosela ngeinformation yokuqala nxa beqedela lapha sebethumela kamasosha abo IDF ukuthi abahambe ke bayingela kuleya indawo kodwa ke kuyese kule molakala omkhulu kakhulu ongakuthi akusoze kufanane esiza kubona nje ukuthi kuzabe lula kakhulu ukuthi iHamas izakhulelwa izaphangisa ikhulelo
ngokubona kwakho impile izaphela njani ubona ngani kuzahlalisana phansi na kukhunyiswane umlotha
ukukhumisana umlotha ngibona ngathi isibanga noma ngathi isigaba sokukhumisana umlotha sesayedlula noma ngathi sicqa sokukhumisana umlotha sesayedlula ngoba amazwe ayefanele ukuthi ngabe ayayenelisa ukuthi abahlalise phansi ayenelisa ukuthi abenzi bazwisisane ukuthi bahloniphane baphile ngesivumelwano esavunyelwana ngo-1967 eseGolan Heights yiwo abasela lumlilo ukuthi wenzakale ngoba ilizwe laseMelika lelizwe laseEngland yiwo amazwe abekade engafaka ilizwi elizweni lase-Israel kungathi kuba lobubelo lokuthi ilizwe lase-Israel lilalele into leyo ekhulunywa yi-America leBritain kodwa ke kulokuthi bazama ukuthi bakhulume labo ukuthi bakhumisane umlotha into asebenza bona sebe bafika laphana bafika bachasa kakhulu elizwe lase-Israel ngokulipha izikhali ukuthi aliqhubekele phambili lisenza lokho esikubonayo libulala abantu libulala abantwana umama libhomba izibhedlela libhomba nje kungakhethi lekele ukuthi libhomba nga okuyinto ezwisibuhlungu kakhulu abantu abaningi njengoba sesabona umhlaba wonke jikelele abantu betoyitoya besima besithi bona basekela ilizwe lasePalestine ngenxa bebona i-destruction ekhona eyenziwa nguhulumende weBrithani langohulumende weMelika.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhibha ngoDube olandela izombusazwe. Silengxoxo yeqembu lomculo wembube elenobuntu abazakala ukuthi ngobabes bembube bexoxa ke lo sithandekile emhlanga weStudio 7 lo Duduzile Sibanda.
Sisiphethisa i-America kathesi currently we're in Maryland but we've been to Kentucky, we've been to Colorado, we've been to Memphis, we've been to I think about 16 states just to name a few and now we're going to Ontario in Canada.
Balamukela njani abantu lapho elihamba khona ngabe Zimbabwe kuphela kumbe abanye be-Africa la bakhona pha eMelika?
Kukukebe kuhlangene but mostly bangabe America kakhulu basamnikela kuhle kakhulu ever since we came here. This is our I think 7th year we America. We've got an annual American tour vele every fall. I think the reason why sihlala siphenduka is the way they receive us and how we impact on them lathi sibachaza sibili kakhulu so akusekho nzima ukuthi babe bebesibiza because bawujabulela kakhulu umculo wethu.
Indawo lapho elihlabelela khona ngezinjani ezamukela umculo onjengowenu?
Mostly lapha sihlabelela kuma theater that fill up maybe the most biggest theater that we've ever performed in Yaise. It's in Oregon, it's in Portland, Oregon, and Patricia Ellis, it holds 6,000 people. So sihlabelela kuma theater anjalo, awe a cappella ngithileyo thina sihlabela singela ma instruments. So abantu abajabulela umculo wethu ngoba labana abahlala belaleli, balalelisise, akula msindo, akulani. But we've also been to Kennedy Center.
Selilubhekise eCanada, likhangelela ukuthi kuhambe njani lapho. Njalo lo wenu lokhu yiwona lwana owembube kumbe kukhonisela kwengezelelayo.
Hayi, asikatshintshi lutho. Lokhu esihlabela umculo wembube, sihlabele nje amasiko wethu, i-traditional music yethu. Lokhu kunjalo, still inspired by our Ndebele traditional music. Kuningi abantu abalokhu bengayazi imbube all over the world. In as much as it has had its pioneers, oBlack Umfolosi, insimizi emnyama, iBlack Mambazo, South Africa. So, eCanada, we're going, we've got 5 shows in Ontario. and after that we head back home.
Lapho nxalisiya ekhaya liba phathelani luya luthuthukisa yini njengabaculi ukuthi lithole inzuzo lingabe lisezingene elingcono yini kulabanye abahlabelela besekhaya sabangatholi ithuba elifanayo.
Yeye kakhulu ungcono kakhulu kulokuthi ubuhlale ungkhaya ungatholi as much shows because akufanani lapha iAmerica inkulu. You get a lot of fans and you get a lot of people who want to listen to you. You get a lot of shows. You get a lot of performances, CD sales as well. Umculo abafuna ukuthenga umculo ama hard copies on your shows also yikho kunyokuletha imali. Yes, ngkhaya we get a lot of appreciation. We do have shows, but ubuningi bawo kabufanani la ngapha because ngapha I population is big and asika iqedi. Even if you've been touring for 7 years, asika wahambi wonke ama states awe America. So we are still here. We still want to perform more in the US and live more.
Hello ke ngoduduzile Sibanda ilunga leqembu lePeps bembube inobuntu esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7 lamhlanje ntambama.